Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lifuga njani zulugandaba kona mugela imsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhla ziku 1 Ntulikazi 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inani labalegcikwane le coronavirus abangena elizweni bevela kwele South Africa liqhubeka lokhu liqansa ngemva kokutholakala kwabalitshumi lasikhombisa belalo izolo. Inhlanganiso yetajamuka sesijikile ithi ilethemba lokuthi uZulu uzasukumela phezulu elandela isixwayiso sokutshengisela isithi ngoba phose wonke umuntu elizweni usethelwe nzima ngomumo wezomnotho.
Thina sisebenzisa imessage efikayo ebantwini njalo erelate labantu njalo siyakwazi umumo obantu ukuthi abantu badubekile, abantu badidekile bafuna ukutshengisela thina njengenkokheli tade singemuva kwabantu.
Isisindo sedola leZimbabwe sikhihlikile ngesilinganiso semiklomelo eyisithupha emkambo wemali osemthethweni osekuthiye ingcwethi kwezomnotho zihlaba umkhosi wokuthi umnotho welizwe ususiya emlindini ongelamkhawulo.
Kodwa i-auction kathesi angilathemba elokuthi izasebenza okwesikhathi eside nxa kuyikuthi izimali ezithengiswa u-auction yona leyo azitholakali.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inani labalegcikwane le-coronavirus abangena elizweni bevela kule South Africa liqhubeka lokhu liqansa ngemva kokutholakala kwabalitshumi lasikhombisa belalo izolo. Phakathi kwabantu abangamakhulu ayisithupha 650 abahloliweyo izolo ukuthi bengaba belegcikwane leli na, kulabalitshumi lasikhombisa 17 abatholakale belalo. Abalichumi lantathu 13 ngabevele kwele South Africa kuthi oyedwa ubevela kwele Botswana, ikanti abathathu ngabathole leli gcikwane elizweni. Leli gcikwane selibulale abantu abayisikhombisa elizweni. Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eyetajamuka sesijikile eyethule umbiko izolo ukhuthaza uZulu wonke ukuthi atshengisele elizweni jikelele kusolwa ukubhidlika komnotho welizwe, ithi ilethemba lokuthi abantu bazayixhasa ngobuningi babo ukwenzela ukuthi uhulumende alalele izikhalazo zabo. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli zindaba izolo, umkhokheli walinhlanganiso mnumzana Promise Mkhwananzi uthe kusobala ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uyehluleka ukubusa ngoba esephula ilungelo loluntu njalo esehluleka ukuthuthukisa umnotho welizwe. Uhulumende yena uthi uyazama ukulungisa umnotho welizwe ngenhlelo zakhe kanye lokwenqabela inkohlakalo njengoba sokuleziphathamandla zakhe ezike zabotshwa. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungqoqo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lo mnumzana Mkhwananzi.
Ukutshengisela kuyaphumelela, kwaphumelela kakhulu ngokukhangela ngo-2016 saqoqa abantu batshengisela. Kwaba lempumelelo eningi kakhulu kulelo hlelo lokutshengisela. Okwamanje besingakaqalisi ukuqoqa abantu, kukhathesi lapho sesi-announce khona ukuthi sesiqoqa abantu, sesiqalise ukuqoqa abantu, sikhangele ukuthi uhlelo lwethu lwelo luphumelele ngoba thina sisebenzisa imessage efikayo ebantwini njalo erelate labantu njalo siyakwazi umumo obantu ukuthi abantu badubekile, abantu badidekile bafuna ukutshengisela thina njengenkokheli tade singemuva kwabantu. So angila doubt mina ukuthi ukutshengisela kuzaphumelela kakhulu.
Siyananzelela ukuthi abanye abatshengiselayo bathi bayabotshwa kumbe bahlukuluzwe, lina lizaphepha njani kulokho? Lizaqala lazise amapholisa? Kuyini elizakwenza ukubona ukuthi labantu abatshengiselayo bavikelekile?
Siyakwazi ukuthi uhulumende ubhizi ukubopha lokuhlukuluza abantu abatshengiselayo okusemthethweni njalo ngokuthula, kodwa thina soze siyekele. Will never surrender our right to peaceful demonstrations. We will never ever surrender that right. So sizakuya phambili sitshengisela ngokutshengisela lokhu kusemthethweni, kusemnqunyweni somthetho, sithi singathi ngesilungu i-constitution. Kuvunyelwe ukuthi abantu nxa belezikhalazo abalazo batshengisele ngokuthula, bengadisturb abanye abantu, bengenzini. So lokhu sizakwenza nxa uhulumende engakhethi ukusebenzisa udlakela nodlame ebantwini abatshengisela ngokuthula, kuzabonakala ngaleso sikhathi. Kodwa thina isinqumo sethu yikuthi sitshengisele ngokuthula, uhulumende azwe izikhalazo zethu njalo a-adresse inhlupho ezihlangane lezakhamizi lozulu jikelele eZimbabwe.
Siyezwa njalo ukuthi lithi lizaqoqana lezinye inhlanganiso ukuqhuba lokhu ukutshengisela. Lingabe lisebenza lenhlanganiso eziningi yini? Sikhangela ukuthi lezi sebenzi e-ZCTU yathi layo kungcono kutshengiselwe.
Thina sizinikele ukusebenza lenhlanganiso zonke ezifuna ingqubela phambili yeZimbabwe, ezihlanganisela abasebenzi, ababalisi, amanesi, amadokotela, amastudents, amavenda, amawindi, amadrive, amakhombi, abangasebenziyo, ontanga, wonke umuntu sizimisele ukusebenza laye. Njalo yiwumkhankaso esiwenzileyo namuhla, sincusa wonke uZulu, wonke inhlanganiso engabe ibona ukuthi iZimbabwe yemangakuhle ukuthi sibambe ndawonye silungisise izinto, izinto lezi zibe right, abantu bathole labo ithuba lokuphila kahle.
Lo ngumnumzana Promise Mkhwananzi, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eTajamuka sesijikile, ubexoxa ecingweni lesithandekile mhlanga weStudio 7 eseHarare. Isindo sedola leZimbabwe izolo sikhithikile ngesilinganiso semiklomelo eyisithupha emkambo wemali osemthethweni nxa liqathaniswa ledola leMelika. Lokhu kubangela ukuthi ingcwethi kwezomnotho zithi lokhu kuveza sobala ukuthi umnotho welizwe uqhubeka usendleleni yokubhidlika ngamandla. Ekusungulweni kohlelo olutsha lokuthenga lokuthengisa imali yakweleMelika emkambo wemali ngeviki ephelileyo ole Foreign Currency Exchange Auction, idola elilodwa leMelika belilingana lamadola eZimbabwe angamachumi phose ayisithupha, $57.36. Kodwa umkambo wayizolo uhlele ukuthi idola leMelika elilodwa kuliviki kumele lilingane lamadola akuleli angamachumi edlula kancane ayisithupha lantathu, $63.64. Emkambo wensitha, iblack market ngesilungu, idola leMelika elilodwa belilingana lamadola akuleli alikhulu, $100 kusiya phezulu. Ingcwethi ezihlaziya ezenotho zithi lokhu kukhomba sobala ukuthi umnotho uzaqhubeka ubhidlika, lentengo yokudla lenye impahla ezitolo layo ikhuphuka. Owake waba umphathintambo wezenotho kuhulumende womanyano ngomnyaka ka-2009, umnumzana Tendai Biti uthi indlela entsha yokuqathanisa idola leMelika leZimbabwe le ayisebenzi. Ngakho uBiti uthi okudingakalayo ukuthi kususwe idola lakuleli kusetshenziswe eleMelika kuphela. Ukuhlaziya lolu daba, untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe locubungula ezenotho umnumzana Masimba Kutshera.
I-rate le ekhona khathesi $63.74 itshengisa ukuthi iZimdola kalikabi stable, ngoba sibone last week i-rate ibi-57 khathesi si-63.74 engxenye next week izakhwela njalo. So i-rate le isitshengisa ukuthi iZimbabwe dollar kayikabi stable, asikabi le fixed rate esingathi yiyo i-rate eZimbabwe dollar khathesi.
Ukutshintsha imali ngohlelo lwe-auction lolu olutsha, ubona lufika kuzinga yini lokwenelisa ukuqeda ukuthengiswa kwedola leMelika emkambo wensitha, i-black market?
I black market ikhona ngoba iUS dollar elikhona phakathi kwelizwe ilutshwane kakhulu ukuthi abalifunayo ikakhulu kuproductive sector abayitholi iUS dollar. Yikho bezinikele ukubhadala amaZimbabwe dollars amaningi ukuthi balithenge iUS dollar ku-black market. Nxa kuyikuthi i-auction lay isibuya le mali eningi eyama-US dollars yokuthi abantu abaku-productive sector kakhulu bangakwanisa ukuthi bazithengele ama-US dollars ku-auction, i-black market ngibona ingasebenzi. Kodwa i-auction kathesi angilathemba elokuthi izasebenza isikhathi eside nxa kuyikuthi izimali ezithengiswa ku-auction yona leyo azitholakali ikakhulu ngabantu abafuna ukuthi bazisebenzise ukuvuselela i-economy yelizwe.
Kulamanye amabhizimusi esizwa kuthiwa kasavumi ukwamukela imali yeZimbabwe ngoba athi afuna irandi kumbe idola leMelika kumbe ezinye izimali zaphandle kwelizwe. Ungathini ngalokho?
Mina ngibona kuyinto enhle enziwayo ekwala amaZimbabwe dollars ngoba siyakwazi ukuthi ama-shops ayakwanisa ukuthi athathe lawa maZimbabwe dollars awahambise e-bank nxa engawafuni. Kodwa ukwalela umthengi ukuthi athenge esebenzisa amaZimbabwe dollars kuyinto embi kakhulu. Abanye bayazama ukuhuga ngokuba lama price aphansi nxa usebenzisa iUS dollar. Leyo ngibona njengani indlela esingathi engaba acceptable hathi ukwalela umuntu olamazim dollars ukuthi kawathengi esitolweni sami.
Umnumzana Masimba Kutshera yingcwethi ecubungula ezenotho ubexoxa icingweni lontungameli inkomo yestudio 7 eseHarare. Uhulumende yena uthi wenza konke akwenelisayo ukuvuselela umnotho. Kusasa lilanga lokukhumbula oyingumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Joshua Nkabuko Nyongolo Nkomo. Wabhubha mhla ziku-1 Ntulikazi ngomnyaka ka-1999. Umdala wethu wakhokhela ibandla lezaphu kusukela ngomnyaka ka-1961 laze layamanyana lelezanu ngomnyaka ka-1987. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi ibandla lezanu PF liza kwenza ukhetho lokudinga umgcini sihlalo wesigaba sakobulawayo kulandela ukubhubha kwalowo owayesiphethe umnumzana Absalom Skhosana. Ohlela inhlelo zebandla lezanu PF umnumzana Victor Matemadanda utshele leli phephandaba ukuthi lolu khetho luzenziwa ngemva kwamaviki amabili. Iphephandaba leHerald lithi inhlanganiso yezenguqu kuzwekazi leAfrica eConfederation of African Football kumbe iCAF isedlulisele phambili imidlalo yenkezo yeAFCON ngomnyaka owodwa kulandela ukuqhamuka kwegcikwane leCoronavirus. Imidlalo yalinkezo ibimele idlalwe ngozibandlela ngomnyaka ozayo kodwa isizadlalwa ngozibandlela womnyaka ka-2022. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela nge-WhatsApp.
Kona libalaleli njalo linjane lonke. Hayi seliqalile ke manje uzosithwasa uzaqalisa idola leZimbabwe imali ebhalwe dollar of Zimbabwe. Nothi amabhondi seqalile solaba bebhenkile amabhondi sebedliwe futhi njalo labo. Njengami ngadliwa amatrilliona leso sikhathi imali zama igcwalisa ibhenki imali. Yonke imali yami yafela ebhenki ngazange ngibone yalisenti. Solaba bemali lezi kwakuthiwa hayi alekele ingqondo zishiywa zokudlala ingqondo zabantu imali. Yekela impeta elifake izimali zoshwapha ziya expire oqalisenye imali. Ma zi-expire alireverse ukuthi linikeza abantu imali zangalo imali engenayo.
selisithi amuntu udlile udlile hayi ngezinjalo ungani kudlala amakhasi bese idlala amakhasi nesitodzi ngebanki hayi mawuthi amakhasi misali njukuze lezo
yes salibonani salibonani ibasakazi bakasuto 7 linjani hatha siyaphila ngomusa kankulunkulu ya ngiyalishisela impilo enhle ngoba nadli nelisitela indaba ezizwakalayo not ezizimbobo ezitshile mbanga ngidlulisa isibalisela ma ngoba bathe umgodi wegweru abantu ababawela umgodi kodwa mina ngapoliti khona aliwana ngobhajiswa umsayi kushuthi kakula qiniso-ke umsakazweni ukuthi wezimbobo into engizama ukuyiqinisa ngithi khona abantu sabasuto 7 ngane abantu bezimbabwe bonke abantwana bakamthokazi a abake bezinuke mani bechannele ukusupporta abantu bempumalanga la bempumalanga basincede ngalutho basifula ngebhuku rawoni ngane somusa kankulunkulu ngane bandela kazisekho kodwa kweziphambili ngochamisa chambi phambi ngochamisa bachale ochamisa abajoyine ibandla lakomthokazi ichane lento zesithonelezi kathi futhi lina mandela ngaliboni yini khona amathona adoza ingubo esayidini yabo a nani bakithi ake livula inkophe noma ingazizula isifa abalandaba kwezilonga ukulitshona hhayi bo ake sishiyane lokusapota abantu bempumalanga sesidiniwe thina kabo ngandle angizwa amazwi ngatsho bengisithi amazwi amla ngandle akhipha walokho ngizama ukukhuluma amazwi ami kodwa kuyazwakala ephuma ngamkwazi khona kwenzakalani kumbeni hhayi akulandaba
injani basakazi abahla bakastudio 7 ye hhayi siyazizwa ezombangazwe lezi ezihamba phambili siyamangala nje ukuthi kungani amaphathi esishoneni wona esilwa wodwa uchamisa lo mnangagwa into eyi-1 yamangala nje abantu bathi umnangagwa ye bathi umakhuphe uhamba lo mnangagwa kule nto abantu abangayikhulumi besobala ukuthi uchamisa ube liloya likamnangagwa ube liloya likamnangagwa laphana into abayibangayo imathebhelelendi uchamisa kwathi umgabe sezakufa wahamba kwakuchamisa kwakumgabe le kwafunda ipolitics kuyifundiswa ngoyisemkhulu umgabe yokuncindezela abantu besindebele mina endlini endihlala khona lama bantu abavota abangu-9 vele ngeke bezibe emgcobhe phansi uchamisa wento elikhuluma ngayo kalakata umuntu ole-tribalism vele amvotele kakhohlwe kathi lakhipha amavota angu-9 ama amavoti ngiwabhekisa le kumqondisi thina sifuna 9 city zethu eziyale ezazikunkomo leziya zezizifunayo vele singasakufuniyo khona kuvotela ishona since 1980 amashona esembusweni esehlulwayo ukuthi ayenze imali esehlulwayo ukuthi bazenza abantu abafundile bengafundanga bekhandelana izithupha izithupha zokudiza lezi zesishoneni lezi abantu abafundileyo bengenza inonsense enjengayonale abakwazi abakwenza baphonga ukuvuka besenza izinto imali zabo phonga ukuvuka kukhandwa amaphepha besehlule ukwenza izinto ezihlonishwa ngamanye amazwe kuthiwe ngabantu abakhokheli abantu besishoneni vele abalabo ubukhokheli ngabantu bokulandela emuva kuphela awungeke ukhokhelwe yilaba abantu abanjiswa abantu abangala order thinasivoteli vele yena uchamisa wangikhona kakhohlwe umthwakazi la thina sifunile izwe lethu kuphela yena kalibale nje ngesitala sakhe lesasithiye sifundiswe nguyesemkhulu umgabe ame ngaso lesi sokutshintsha athatha abantu besishoneni azobavotisela ngapha simbonile labo kambarami bakhe laphana etabloku esenze idoti vele sesimazi thina ukuthi vele yena nguyo le-tribalism enzima ya njalo yena lo mnangagwa into eyi-1 wayeliloya lakho umnangagwa wansebeqambela umakhupha amanga umakhupha wayevele vice president katswangera iqiniso alibeke obala kubhalwanga ukuthi abantu besishoneni umele bekhokheli sesifuna ukuthi itonga likhokheli ivenda likhokheli lamakhalanga akhokheli kula bantu abalengqondo amakhalanga la ha sesidiniwe ngalaba abantu besishoneni thina sesifuna umthokazi ebe yedwa vele asafuni lokho kwesishoneni lokhu kutshontsha imali abantu abatshontshe amabhiliyoni ngapha bekuya bezokhandela abantu amaphepha abananhloni bathi abantu babanika 75 US abantwana babantu abatshona belinde abantu begcina izimpilo zabantu bona betshontshe amabhiliyoni sekathi sebetshontshe izimali zama-health organization yizo abazitshontshe abangazo lokhu bekuqanjwa ye kule namba enjeinamba enje besenzela ukuthola imali ngabantu ngapha bevale i-indastry abantu bengahambi kuhawulisa abantu baphume labo mnangagwa labo abake bephume abantu besishoneni ke sibone omunye umhlobo ngiyabona
sanibonani studio 7 hhayi kunzima kunzima izibaphe maye nje ayihlaleki ayihlaleki badala kunzima sibili akuzima basakazi bami asazi ukuyaphetha ngani makunje abadala bathi sayicela ividiyo siphelelwa langamagama okukhuluma ngalokho okwenzakala elizweni lasezimbabwe ngiyabonga iselufane ngundlovu lami kuzima basakazi bami lokhu enyalibingelela hlalani lisiqhubela njalo izindaba qhubeleni izindaba kodwa lokhu kungala kunje kuzayidala into engalamulekiyo kunzima lokhu
basakazi bestudio 7 ngiyalibingelela lonke ngaleli ilanga ngithanda ukubona ngikhulume kabanzi ngalo umkhuhlane we-COVID ye umkhuhlane lo ukhanya uyaqansa sibili kodwa nxa ngikhangele ngibona uhulumende nguye olomlandu ngoba uhulumende laba abantu alokhu ebabuthanisa ukwarantayini bengahlolisiswanga bengahlolwanga njalo bengela social distant endiqondileyo khonokho kutshengisa ukubana uhulumende uyehluleka ngoba izinto zakhe kazikwananga njalo kaziphelelanga ukwenza kwakhe asisuthiseki ngamabambelo akhe akwenza lokhu uhulumende alubana laba bantu ubathesta ngesikhathi eseneleyo njalo kuma-quarantine bathole i-social distant enhle ngalokhu uhulumende uyabuthanisa abantu ingazathi yizimvu nje ezisesibanyeni awungeke ukela ukukhula umkhuhlane plus ukuthesta kwakhe hayi ayisikho esikukhangeleyo thina sikhangele ukuthi uhulumende aqinise umkhankaso wokuthesta kodwa hayi kakwenzi lokho njalo kubuhlungu kuthina abantwana bezimbabwe ngoba imali khanya ziyathathwa ziyantshontshwa akubonakali ukuthi imali zihamba njani inanxa singazizwa zingena ziphiwa kodwa ukuthi zisebenza njani benza njani kunzima so uhulumende hayi akabhambe indaba le ngendlela eqinileyo indlela enhle ngusibanda
sanibonani bantu bakithile njalo ngezindawo
hayi siyabona leli hlazwe lenzakala elizweni lakithi leli hayi mina ngiyamangala kuyangimangalisa loko okwenziwa ngabantu bezanu PF loko okwenziwa ngumnankabo kanti le mali ayitshontshayo kangaka uyisaphi oyala ukubhadala izisebenzi ezisiza abantu ezibheka abantu uyala ukubhadala amatitsha lamanesi kanti imali yena uyitshontsha uyisaphi umnankabo abantu babhekane nomkhuhlane yena ubhekana nokutshontsha buka nje manje le mali ayitshontshayo kube ngamanje yisho isikhathi abonise ubupresidenti bakhe umnankabo kube nga ubonisile ukuthi wavotelwa ngabantu ngeqiniso kube nga uthethe le mali ayitshontshela uZulu wabo wabathengela ukudla ngayo ngoba yimali yabo ayitshontshela bona buka nje leli khehla leli uJonathan Moyo kube ngasikhuluma kanje usejele kube nga izakhi iyenza umsebenzi wayo kube izakhi akusiwe ezani PF kube ngasikhuluma iziphathamandla zezani PF ziyafika 20 sezivalelwe ejele zibhantinta kube nga izakhi aweza umsebenzi ngoba amasela aweza uPF asigcekeni ayaziwa bonke bayaziwa eyaphuzethi abatshontshayo sukusayeleni umnankako ozibiza ngopresident mina kube umnankako wangila amafoni wakhe bezomfonela live ngikhulume laye ngoba vele kakusopresident uzibiza ngopresident umuntu ongcolileyo asopresident lwa angeke uzibize ngopresident utshontshela abantu imali zabo
lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane inkulungwane zezizalwane zakwele Sudan zingene ezitaladeni izolo zitshengisela zisithi zifuna kubotshwe abezomvikela ababulala ababetshengisela befuna uhulumende omutsha nyakenye abaqoqe lokhu kutshengisela bathi bazaqhubeka bebamba ngamandla uhulumende wesikhatshana we-transitional authority ukuthi ajezise abezomvikela labo kungakhathalekile ukuthi kule gcikwane le-coronavirus elivimba ukuthi abantu batshengisele ele Equatorial Guinea selivumile ukumisa kancane kwakhiwa komduli womngcele le-Cameroon kulandela inkulumo ezenziwe izolo amazwe lawo mabili aphinde yavumelana ukuthi asuse amabutho kade ebutheni emngceleni lo ngemva kokufa kwabantu abayisikhombisa kulandela udlakela olwaqhamukayo ngeviki edluleyo phakathi kwamabutho amazwe womabili. Okwamanje ke sikhangele esivela kwele Melika ngamafitshane. Umongameli Donald Trump uthi uzaqhubeka isenza imihlangano yamarali lanxa kusesatshelwa ukuthi ukubuthanisa abantu abaningi kuzabangela ukusabalala kwegcikwane le-coronavirus. Bakhona abazithola sebele gcikwane le-coronavirus abagoqela iziphathamandla zomkhankaso wakhe emhlanganweni we-rali eyenzelwe edolobheni le-Tulsa ngeviki edluleyo. Lokhu kwenzakala igcikwane leli seliqale ukumemetheka kuzigaba kumbe ama-states amaningi kakhulu. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Texas, umnumzana Raphael Mthombeni, saqala ukumbuza ukuthi umumo umi njani edolobheni le-Texas.
Ye hayi lapha baba mnumzana, mbona ngathi okukhona sibili lapha kwelakithi ngapha kulomhlubulo we-South eTexas kusiya lamaye ama-states la ngapha e-South. Umkhuhlano lo ngikhona ukhanya ngathi uyamemethe, khona ungathi sibili uyamemetheka kakhulu. Uzakhumbula sixoxa ngaphambili laphana sithi mina kuvaliwe, kodwa kuvalwa kokona kakubonakali ukuthi kuvalwe emhlobo bani wokuvalwa. Kungathi abantu bavalile ihlo eliyi-1 elinye livuliwe. Manje khona ukuyani ukwenza njiyana yikho sokusenza khathesi kukhanye sokusiba kuphi ngokubona kwethu. Ngoba ngithi kwavalwa kodwa kungavalwanga kuvalwa sibili. Then ke kwasekubuya kuvulwa futhi abantu basebezihambela, sebehlangana, sebekhulumisana, besenza konke lokhu bengela lama maski kunjalo. Yikho ke mbona ngathi yikho kwenza sesingkona singathi siyezwa khathesi sibili ukuthi lapha eTexas sekusichaya. Kuyachaya sibili, ama-numbers zethu ayakhwele kakhulu emadorobheni lamathathu, iDallas, Houston, le-Austin. Ukhanya kuyakhwela sibili kakhulu.
Kuyathembisa yini ukuthi izikolo zizavulwa kuhle ngo-August kungabanga lokumiswa njalo ngenxa ye-COVID-19?
Ngingazi njalo nxa kusiza ezikolo lapho ukuthi zizavulwa, kuzavulwa kuhambe njani. Kukhanya ngathi July, August sekungathi kuseduze kakhulu ukuthi kungavulwa izikolo, mina ngokubona kwami. Ngoba nxa ukhangela lapha kuzamela ukuthi kuqale kwehliswe ukukhwela komkhuhlane lo, wehle uye phansi ukuze izikolo ziqale ukuvula. So ka angazi njalo njengoba beyibona ababakhangeleyo abezempilo lohulumende ukuthi kumbe ngxenye baza bafosela njalo ukuthi kuvulwe, ngoba okunye okukhathaza yikho lokhu ukuthi babe bekukhangela njengokuthi nxa kuvaliwe kungathi kuyaphambaniseka izinto eziningi. So ke ngingazi khonapho ukuthi mhlawumbe ngxenye bazaqhubeka bavule izikolo. Kodwa ke umkhuhlane lo sokukhanya ukuthi awuchaya abadala kuphela, kuzaba lo hlupho lokuthi labantwana kakhulu laba be-high school kuzabachaya. Yikho ke mbona ngathi engxenye bazabuya bakhangele njalo ukuthi hayi akukafanele ukuthi kuvulwe. Mina mbona ngathi akukafanele ukuthi kuvulwe lapha.
Umnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Texas ngapha kwele Melika. Sengakagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje uthi sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo uhlelo lwethu lwanamhlanje. Inani labalegcikwane le-coronavirus abangena elizweni bevela kwele South Africa liqhubeka lokhu liqansa ngemva kokutholakala kwaba lichumi lasikhombisa belalo izolo. Inhlanganiso yetajamuka sesijikile ithi ilethemba lokuthi uZulu uzasamukela isixwayiso sokutshengisela ngoba phose wonke umuntu esethwele nzima ngomumo wezonotho elizweni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje livalelisa uChris Gande. Abangenelisanga uzwa indaba zethu, lilakho kuzilalela njalo ebulenjini ku www.voandebele.com.